Isidumbu namhlanje zibuyile, basuke izolo ngo-3 ikhombi ekadila abantu ababesingu-10 or more besiyahlangabeza isidumbu ePlumtree ngo-8 o'clock webusuku. Bahambe kuhle bayafika bazamukela izidumbu lezo kade zibuye zikhatshwe ngamapholisa eBotswana besiza bezonikeza amapholisa angapha eZimbabwe. Lapha kade kulo mpholisa uKhumalo, umnakhe kaMtshana Khumalo, uChief Mtshana Khumalo, nguye kade lipholisa kade mele eZimbabwe. Laba kaSkomitsha kade bekhona, yiba kade behlangabeza izidumbu lezo lemuli zalaba ababhujelweyo. Basuka-ke sekulate ngama-past 8 to 10 besiza komalila. Bayafika komalila ebusuku ngama-3 ebusuku. Baze basuka abena abakomalanda sebeshiya abakomalila sebesuka lesidumbu sabo abakomalanda ekuseni, bafika ekuseni ngama-6. Umngcwabo wakomalanda yiwe engihambe kiwo ngoba wani kuseduzane lami lapho engihlala khona. Silobuhlobo la yena lo mufi, so yikho ngihambe khona futhi emngcwabeni wakho. Kodwa-ke bekuyimi ngedwa umuntu omdala ovela kuhulumende, yini kade mele uhulumende.
Khona uqhubeke kuhle yini umngcwabo?
Ye, hhayi umngcwabo uqhubeke kuhle kakhulu. Loba nje abantu bebekudangala, bebedanile kakhulu, bekhala kakhulu ngokuthiwa ngomunye wabo. Bekangibonanga lutho lubi.
Yimuli yangaphi adeli kuyo njalo bathini ngesihlobo sabo esibatshile?
Yimuli yakoSibanda. Bakhale kakhulu bathi umfana lo nguye kade utshiye umntwana oyedwa uyisilima futhi. Kanti-ke lo bhuti wakhe ulomunye umntwana oyisilima futhi. Umfana lo nguye kade ekhangela imuli yona leyo, imuli yakhe yekamfowabo. Ngoba abazali bakhe labo sebabhubha bonke futhi. So nguye kade sekhangile, sesele khangile.